endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe labanye bakhe babhalisa kugwalo lokuvota ngaphansi kohlelo lwe-biometric voter registration. Sizelethulela okuningi ngohlelo lokubhalisa kugwalo lokuvota. Umnumzana Morgan Tsvangirai lonkosazana Thokozane Khuphe lokhe bejamele ngokubunjwa kwe-MDC Alliance. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Ngolwesihlanu lingakhohlwa ukuthi lilanga lenu lokukhuluma elikufunayo njalo lokubingelela izihlobo labangani. Sicela inombolo zalabo abafuna ukungena kuhlelo ngo-4 p.m. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Sihlolisisa udaba lokudlwengula abantwana njalo labantwana okuthiwa bathengisa imizimba ukwenzela ukuthi badinge imali yokuziphilisa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 a.m. 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.